Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNtulikazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo.
Ubaba uMnankagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hhayi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-patriotic bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkhoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkhankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo ele ZANU-PF belikhankasa emaSwingo, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa wadembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa ngoZulu, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli webandla le-TPC uMnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bemandla lakhe ukuthi senqobile kukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlala kahle.
Tirikuya nekampeni sithi tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiriri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivura yemunhu wese, rugare yemunhu wese, mari yemunhu wese, dzidzo yemunhu wese,
inhlala kahle yemunhu wese, imali yemunhu wese, umsebenzi womuntu wonke, inkululeko yomuntu wonke.
Uqhubele phambili uChamise esithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba.
Udaba lomhlaba 25
Uchamisa uthi lanxa kulabanye abancintisa besithi bengabe TPC balanqotshwa ngoba bathengwe iZANU PF. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa laye ubeke ugudu ekhankasela ukhetho oluzayo. Utshela amalunga ebandlaleli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga leZANU-PF uMnumzana Khulekwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnankagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hhayi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla leZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-NCA, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu yagijima campaign ama senator ethu bayagijima sokulokubamba nokuthize ebandleni lezano PF
abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli webandla lezaphu mnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini
siyabhota indawanya nayo yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyafika khona eManikaland leMashonaland West lapho esidaba esama candidates ama council khona ikho ke sibhizi sibili ngakho lokho udubo nje esihlangane lalo olukhulu ukuthi kasenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sika mongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izekhi
umnumzana Frank Mhlangamsekelo umkhokheli webandla United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu
iuza iyaqhubeka ngomkhankaso wama campaigns siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka 2023 siyenzeni konke ngokuthula kungabi lodlame konke asikwenzeni ngokuthula sithi no to violence
umnumzana efi idlela ncube olandela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kunengi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho
amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokhuyana nxa ngingaqala ngeqembu lezanu PF okunengi lithembisa khona lokhuyana elalikuthembise ngo-2018 elalikuthembise ngo-2013 ngo-2008 okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-19 80 okulokhe kungenzekanga okunengi kwangikhona yilokhu ababe kuthembise ngo-1985 1990-1995 lokhe bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokhe bengakugcwalisanga izinto ezinjengemisebenzi lizwe lokhe lingelamisebenzi kakula industry kakula zomnotho abantu bafunda nzima kwakulezithembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahhala lokhe ingekho lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelatshwa mahhala ezibhedlela bayebeletha mahhala abantwana belatshwe mahhala lokhe kubhada lokho kuthenjiswa nje kungenziwa kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhuyana kodwa kulutshwane kulalokho abakuthembisa kwangenzeke iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa liyavinjelwa kakhulu kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko eliza yiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo okwenziwe iZANU-PF kusuka ngo-1980 yikho lapho liqine khona kakhulu ithembisa imisebenzi ithembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo ukuphela kwamalayini emabhenki lezinto ezinjalo
lithi liyavota lonyaka uhlanganisela lentsha kukhetho lukamhlaka 23 ngcwabakazi 2023 ngiyimane estudio 7 ngapha eGweru igama lami uJesus Jesus ba
inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswe Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu
siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima loZulu weZimbabwe ukuthi ichothoze isenzo esibi kangaka umnankagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi even imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo ikakhulu esebenzisa umthetho ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga
pho manje kumele kwenziweni ngoba i-Amnesty ithi ngcono umthetho lo ulahlelwe kanjani
umthetho lo kumele ukuthi uphikise kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa sivumelana naye i-Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusolayo futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalithiya libi kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even i-generation elandelayo yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola uyabunga umuntu onjani ongasolwayo nguhulumende onjani ongasolwayo engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale democracy labo bayasola yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF
Patriotic Bill ngeyokuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa ngabanye bethu ukuthi nawe ungumuntu kumele ube ngumuntu ongahambiyo siyatshela ukuthi ilizwe lakho walethule lizithezi zozenotho. Ngokunjalo ukukhulume kubi ngelizwe lakho. Nelizwe lakho ukukhuluma ayikona ngomuntu but ngelizwe lakho. Ilizwe into eqakathekileyo kakhulu ongamelanga siyithengise. Njalo khonapho ungakhangela kuthi ilizwe yinto eqakathekileyo ngoba ilizwe lelethu sonke. Ungakhangeli nakathi abantu behlupheka besezenje phakathi kwelizwe. Kudalwa ngabanye bethu becela bethi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengise kumele bethengise. Izithezi zonotho zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi.
Ye kodwa ke kulabantu njenge Amnesty International inhlanganiso ezithi konke vele ukuthi kubisa umthetho nje akulunganga wena ubona ngizani ungalahlwa yini umthetho lo
kusiyanga ukuthi abanye bese bakubona njani kodwa mina ngibona ngani umthetho lo uyivwe ngemva kokunandzelela kakhulu ukuthi kube lobuchapa bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuadvansa ama agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo. Kunenda kakhulu okwenza lele kithi sokuwonakeleyo ngobumo ukuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elitengele elitengile. Umthetho loyo uzazifikela khonokho ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo.
UMnumzana Belief Gawule ukubandla lezizanu p f besixoxa laye ekobulawayo. Zange ngusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babizwa ukuba iqhubekela phambili impi kwele Ukraine, lapho le Ukraine lulwisana kabuhlungu lebutho le-Russia esabelweni se-Donetsk. So isikhathi sezamasiko. Lamhla sixoxa lomnumzana David Mhlavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo. Sawamukela uhlelo bani?
Ngiyabonga Thokozi.
Yes, lamhlanje ke sikhuluma ngokucolwa kumbe ukucola into ezinjalo. Akusitshela ukuthi vele kuyini lokho?
Ukucola kusho ukuthi nga umuntu esekhuphile amalobolo enkulu yenkomo ukucolwayo. Ukucola kuyikubonga ukuthi lombolo lihlambuluke iy'hloko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usungumkhwenyana ogcweleyo. Inkomo yana yokucola iyadatshulwa phakathi, abanye bathathe umhlubulo wangancane, kodwa lina elikhupha izinkomo liyayijabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke. Labana labo bazathi befika khona leyibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba kade bethuniwe ukuthi bayecolwa. Yikho-ke sebezaqhathelana amaqasha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lomhluzi umkhelokuklana wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu, kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobolile useqedile kakusesamlandi ukwenzela ukuthi abantwana bengakhathaziki babe sebehlengiwe ukugcweleyo. Ukuhlenga kusho ukuthi babe sebelotsholwe. Akuhlenga into ezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile.
Yes, singathi kuvame kangalani khonokho kulezi nsuku?
Kulezi nsuku inswelo yizo zikhona, kodwa-ke nxa ungenziwa ngalokho usungumlando lwantwaneni nxa bengahlengwanga inhlupho kazipheli kubo, ngoba amadlozi ayibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho. Yikho lokufeleyo laye ukuthi uqedise lokho. Nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha lobololeliyana ukwenza ukuthi bacolwe.
Lo ngumnumzana David Mhlavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo.
Babethethela amadlo bengcina amasiko wena
ngoma nje sike sizwe ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontshungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy ichapter ka-1 Timothy oqala ichapter ka-1 sikhangele ke la mavesi kusuka kuverse 3 sisehla siyaphansi sisiya kuverse ka-6 uthi yena uPaul nxa eloba kwathi mhlangisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy umbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule. Siyananzelela ukuba into yayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into yayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV esilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakho uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthi yena nxa esekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Akuleni indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza, amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sokwisikhathi sabatsha. Lamhlanje ke kwezabatsha siqoka lo Brilliant Mpofu khona ngale ke kule South Africa. Mpofu kunjani baba?
Ngiyaphila.
Usebenza umsebenzi bani khona?
Usebenza ukontraka, yasi yona lokuyakha.
Yelula sizwe ukuthi wakhani uyabusenzani?
Sebe siyakha just izindlu zabelungu. Sometimes siyathola siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe. size sifike kugcineni sirufe kuplastwe soko reno light everything nje just like that electric everything nje
wolo ngifundela kono
angizange ngifundele just ngafika lapha eGoli ngo 2016 ngajoyina la ni contractor ngaqala ukwenza just contractor ngile labor mix idaka just like that lama lokho ngifunda umsebenzi siyaphambili.
Yes, ngathi kodwa kuyadlisa yini? Ubona zenu uyadobha mbijala amasenti kona.
Bona amasenti uyadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudiphenda ukuthi umakethe endaweni enjani.
Mm-hmm. So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu bafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni. Njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa utshaye ifotsholo wedwa kona.
Uzithola umsebenzi sometimes njengalapho engisebenza khona kuyabe kufunakala into ezinjengo passport. Ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthola nale imali after 2 weeks and then just like that.
Mm-hmm. Ule exemption permit.
Yeah, and the exemption permit ngayithatha 2019 mangifika la eGoli. Yiyo yabe ngisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini ngikwazi ukusebenza ngithole yona lawa imali engithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu Mpofu, ungadinelwa kusasa mfowethu, sibonge kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga nami ngiyajabule lami ukutholakala emsakazweni sengathi nami ngingazwakala.
Wezemidlalo nansi impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leli indaza liqhubekele phambili lichayezi wayo njengoba linqobele iRentals nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni emandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leHighlanders kumele ikhaya ncube limpumela itsho ukuba iqembu leBhosa selikhokhela ngemiklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amathathu lanye 31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili leNkezi Platinum Stars lile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa 27. Emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eGibo iqembu leBulawayo Chiefs lichayele 3 ngetriganya njalo umgadli uAbriel Jirinda nguye olitshayela emambuleni kathathu. Ngasebhatha enkabazwe iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele wange. Ohlohlele iqembu leRhinos ngualan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu lewange nguKelly Shiyandindi. Ngiyimele istudio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoka njalo lo wayengumqeqeshi wamaqembu abalisa elamazulu elenjube Sundowns uDaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela ukudlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kuningi yabona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lesquare kube le freedom ubuthona ilanga lonke useboreni and abantu even laba beqeqesha ngabe ngabantu labana ababelothando lwebhora. Uthando hatsho kwemali. Umuntu belithanda lona ngokwakhe ibhora ubedlala okokuthi into le uyayithanda hathi okwemali esesikubona namhlo ukuthi hayi inqa imali ngikho hayi ibhora alisekho and le technology esesiyibone sikhona kathesi isenza ukuthi abantwana bona abancane abaningi sebezivukelela o-television lemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasalandaba lakho ngenxa yokuthi kulezinto eziningi asebezenza kathesi.
Undlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini lelo vive ngama 1980s lapho adlalela khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi Manchester United. Uthe esuka lapho adlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vita Form kanye lele Hunyani lona aqinile liqeqetsha.
Ngadlala iminyaka ephose ethize ngagcina ke sengiyimfuthe sengikhosha iHunyani Corrugated. Ngahlala kiminyaka kusuka nje odezi befika besuka kuma juniors dezi uThabani Masawi osouth ophiri uJoel Lupadla undodana Sibanda lapho ngiqamba abantu abadlale kuPremier League undodana Sibanda unkosi Thabile oneva nyono John Sisiyo Zamba bebesuka bonke kuqembu lami eHunyani Corrugated.
Iqembu leCorrugated debelidlala kusigaba sika Division 1 njalo umsebenzi wakhe omuhle udale ukuba aqhatshwe kuqembu leyamazulu lona ebelinge linye lamaqembu ahamba phambili emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe eminyakeni edlileyo.
Ngahlala iminyaka phosengu-4 kumazulu ngasuka kumazulu ngaya kuNdube Sundowns lapho ngihlalile iminyaka kuSundowns ikuPremier League lanxa isikuDivision 1 ngathi ke ngisuka ku Njube Sundowns nga ku Real Stars ku Division 1 ngahlala ke ku Real Stars yathi ke lapha nokudilika kwa Real Stars ngaya ku New West ke ngagcina ke ngo 2013 ngase ngicabanga nje ukuthi ngeke ngihlale ngeke ngishiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke sem ngicelwe ngamadoda lawo awe Ratanang timu ese Country Park.
Iqembu le Ratanang lisungulwe enyakenye njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sise sizwe ezomculo.
The crossing. Leyike ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi. Sibabona be cross uLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue ama permit ukuthi njengoba ama permit la sokuthiwa expire azaphela. Siyoba yini ke esizweni sakithi abacross abuhlungu. Abanye siyabona imiphefumulo ishala lapho kuLimpopo River. Bethathwa ngamanzi, abanye bebulawa yile abantu abangalunganga engibazizonda kakhulu ukuthi amagumaguma. Impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu. Mabe fike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu be-xenophobia ukuthi uyebuyelani kini. Ukhumalo axotshe omunye ukhumalo ngoba lo ukhumalo wazalela ngangale kaLimpopo. Babuye babotshwe ngamapolisa ukuthi anamaphepha. So it's basically that. It's a very good album. Abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify, on all online platforms, naku YouTube ikhona, YouTube Music ikhona, bakholise kakhulu. Zikhona ezinye ezimbili engizishayele ngezomoya, zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe e-Africa, uNkulunkulu thina esimbiza mfihlakalo umveli inqangi wayevele khona. Okhokho bethu begade izintaba kubonjeleli besiyachumana nalo uNkulunkulu. So it's just ukubabisela emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokubuya kekhiwa besivele sibazi uNkulunkulu. Abakholisa abantu kube kuhle njalo, siyabonga.
Loke umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla le-ZANU-PF Party basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Lakho njalo ukuthumeza text message kunombolo 80+1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngoluvalisa umthembo sithemba uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.